sekuzinyanga ezingaba ngezisishiyagalombili umnankakho wayethethe intambo zombuso azithuthulela owayengumongameli uRobert Mugabe encediswa libutho lapho athengisa uzulu weZimbabwe okuningi. Iningi liveza ukudana okukhulu ngokungatholakali kwemali elizweni lokuqonga kwentengo yempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu nsuku zonke. Umnumzana Zenzo Sibanda, isakhamuzi seHarare, uthi impilo zabantu zazisehlukela nangala baphila ngokucela ezitaladeni ngoba lalabo abalemali emabhanga kabasela lutho.
Kulezi nsuku ngomumo ophandle kufana labantu abaphila komakhelwane kumboko okucela. Isizathu siyukuthi kukhona abantu abalemali emabhenki kodwa abenelisi ukuthatha leyo mali. Kuzoba khona abantu abalemali esezindlini abayifihlileyo kumbe abayifukameleyo. Nxa sekumele uyizuze kibo sekumele uyithenge. Okungangokuthi wena-ke ongelalutho kumbe ongelamali oyibambe ngesandla eyakho impilo isingi yokucela.
Ulizi Mpunga osakhulayo oweHarare uthi lolu dubo lwemali solusenza kube nzima ukuthi umuntu azigqaje ngokuba isizalwane seZimbabwe.
Ikheshi yangkhona awuyitholi, izinto ziyadura. Plus ubona ukuthi ma abantu abaningi abeZimbabwe sebenzisa i-eco cash. Ma u-$100 eco cash kusho ukuthi imali ozayisebenzisa efonini yakwanisa ukusebenzisa mbona kumbe i-$45 from $100. Yazi kunzima kanjani ngoba isiyi-business yona ye-eco cash ukuthi labantu abayenza ama-percentage yabo landline.
Ophila ngokuthengisa uNkosazana Sethemba Gumede yena uthi ukusilela kwemali lokuthengiswa kwayo emgwaqweni sokusenza kube nzima ukuthengisa ngoba intengo zakhona zihlukile njalo zikhuphuka nsuku zonke.
As umuntu o-chaikos e-cross-border trade ngakithi ezithanxa nje izimpahla zami angitholi i-profit eningangako because namhlanje i-rate yavukithi nje somele ngikhweza ama-prizes and wethi omunye efunthenga i-co-cash kule prize yami, efunthenga i-cash ma-note kule prize yami, efunthenga ama-coins e-prize yami. So at the end of the day it becomes unfair to my customers and unfair him at the same time. But akula nto engayenza, there are no products here eZimbabwe, so I just have to do what I have to do to survive.
UNkosazana Thelela Imoyo yena uthi loba nje kulabalwiswane abasebenzayo inzuzo evela lapho abasebenza khona isuka ingabi lancedo ngenxa yodubo lwemali.
Impilo isinzima kakhulu, akusaphileki ngoba nxa sikhangele elizweni ndabula le msebenzi. Emsebenzini le siyitholayo sikholisa okuyimadlana. Emalini yenale esiyabe sesihole sokufanele sinjani, sikhiphe abo-20 nabo-15% bokuthi uthenge ikheshi yokuthi le moli likwanise ukuqhubeka ngempilo mihla lamalanga. Naloba ngazi ukuthi uyafuna ukuyani emabhanga ukuthi ukumelela leyo mali uzathatha amalanga onke, amalanga amathathu ukuze uthole ama-$50.
Omunye njalo ohlaziya ngezenotho umnumzana Nkosikhona Mdlunga uthi laloba umumo ungafani lowamnyaka ka-2008 akumanga kuhle elizweni, ngakho-ke abantu kumele bavote ngonanzelelo ikakhulu ekudingeni umongameli welizwe.
Into leyinto ezaqhubekela phambili isiya phambili ngoba vele kuyimvama ukuthi nxa sizenza kuya ekhethweni kubheke izinto ezithile ezenzakalayo. So ngingathi ngizo nkonqozele kakhulu ukuthi uZulu sesisekhethweni kufuze ukuthi khona basebenzise abantu laba abafisa ukuthi khona bakhethwe kumbe basikhokhele bengenzela ukuthi khona benelise ukuthi behlanganise ilizwe sithole i-pride esesivele silayo njalo ukuthi at least impilo nje ye-ordinary Zimbabwean ekwanise ukuthi khona ibe ngcono.
Ibhanga elikhulu lelizwe leZimbabwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lazise ukuba abantu kabasayi kuthola idola leMelika amabhanga ngoba beyisebenzisa kuchapha beyithengisa ezitaladeni ngentengo ephezulu. Kodwa ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lesi sinqumo singancedi ukulungisa udubo lokusilela kwemali eZimbabwe ngoba abaningi baphila ngokuthengisa impahla kwamanye amazwe, ngakho-ke bayayithenga yonke ezitaladeni ingakayi lasebhanga okuza kwenza abantu bangasathembi ukugcinisa imali ebhanga. Ngimele isithuthi esivelise eHarare, nguGibson Bebe.